udaba lwamagesi khona liqalise nje enyanga ezidlileyo, kodwa lalo liyasiphambanisa kakhulu. Kodwa into enkulu yikuswelakala kwama-raw material, into zokulungisa ama-products esiwalungisayo la, yinto vele ebisupa since 2016 silisana lakho ukuthi njengoba singalimi okweneleyo osoya, okhotho, silima okulutshwane. Konke okulinywayo lapha eZimbabwe siyakugaya konke ngenyanga ezimbili. Ngenyanga lezi ezilithumi siyabe sihlezi into yasihlangeleyo ukuthi siyaxhupha kuboZambia lakubomalanga. Kwasuka kwaba nalokho okokuthi i-forex ukusetshenziswa kwe-US dollar nawo wayebona ngani yasiphambanisa wasithi kuyakulungisa. So njengoba sokulungile sokukhanya ngani sesile 4 weeks silokhu siku-exchange rate between 8 and 10, asibalethi kubona lokho noma lama-rate la abekhwela nxa ama-forex rates lawa sengani ayabambeka angani kasagijimi kakhulu, sibona ngani isifundo sokumele sikhangele sithi ukuthi lokhu kusebenza kwethu okokuqhelisa umkhonomi ngokulima, ngokukhipha emigodini lapho izinto ezinjengabogolide labo-platinum sizakusebenza njani. O-tourism lawa izekhenyon ezibuya zizebuka ama-tourist attractions ethu lapha eZimbabwe sizakusebenza njani. Sokumele sikhulume ngakho ngoba ngathi kakhulumi ngakho lokho wanzima uphatha intambo wesikhwama ubaba uprofessor Umthuli.
Ngezinye indlela uthi imali le iyasebenza kuhle yini, ngoba nxa sikhuluma labanye osomabhizinisi bathi kunzima ukuthi ifinyelele. Amabhanga ayathi ungabathengisela kuphela, kodwa wena ukuthi ifinyelele akubi lula.
Ye, ukuthi thina sasesijayele indaba yokudlaladlala lezimali sishiyele osomabhizinisi bonke kasifanani. Thina esikuthengisayo kathesi lokhwe umthetho lowo bathi khona i-US dollar kalisasetshenziswa mpaka 24 zikuJuni. Thina silokhu sithengisa kanjalo kanjalo, sithengisa sikhona abantu bethenga ngaleli zimdola abayikhiphayo. Ngathi ebhenki sifuna ukuthenga imali yasilela mbijana, kodwa siyabe sithenga ebhanki. Olokhu kungcono kulo kuhambe emkopweni esasikwenza singanale mali emkopweni. Ngathi kufuni khona phela, sifuna ukuthenga imali ebhenki njengalokho esesikubona khona. Sifuna ukuhlala sikhonapho njengabantu abazithathayo kuhle, abantu abazithandayo, abalesimo namasiko okusebenza ngendlela etshengisela ukuthi silekuthunzi. Kasiboni ukuthi kule nkinga khonokho thina khathesi ngalesi sikhathi.
Ubona kusiba le nguquko yini kwezomnotho welizwe
ukubana izilandela lapho elizweni ilethwa yikusebenza, kayilethwi yinyanga kumbe umuntu owenza into emangalisayo. Kuzamele siyisebenze le ikhonomi njengoba zingiswe njalo. Nxa singalimanga akula nguquko esingakhuluma ngayo. Nxa singagiganga lapha sagaya emafektari lapha akula nguquko ebuyayo mina engiyibonayo. Sesimelele umphathi isikhwama ubaba uMthuli ukuthi akutshele ukuthi yena akuphethe sizasebenza thina, kodwa kumele akhombisele ukuthi hayi nxa lisebenza kanje mina njengohulumende ngizalisekela kanje. Ngenxa yokuthi vele sasikwazi ukuthi lokho kuthintshaniswa kwezimali asiwo msebenzi oqhelisa ilizwe. Okuqhelisa ilizwe yikusebenza, yikugeda imigodi, yisithengisela amanye amazwe. Hathi ukuthi uhulumende uyasisebenzela, uhulumende ayehlise imali asithathela yona nama-taxes aphezulu kathesi sikhululeke ukuthi sisebenze. Credit on corner.